into ezimqoka okwamanje into leyo kungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni so khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi uformer president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka ifence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni yinto yokuqala engiyibonayo kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo yinto engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo babuTrump so shuthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho
okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika sokungathi kusiba nzima lokuthi umuntu yenelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababoBiden so khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo enye into engabuya ixoxwe ngayo yindaba yezimpi lezi eseziqalile lezi esifana le eRussia leUkraine so ngezizo into engizibona ezingaphuma kakhulu kungcona le kanti esikule ndaba kanjalo yabo Israel so izindaba ezingaphuma kakhulu kungcona le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu beMelika bese siba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident
yes ngathi abantu vele batholani kungcona mpikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono kufana nokuthi uma sikhuluma kathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna bebuyele esibangeni lesana osuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikweloto sokuthi athenge indlu enesuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kathesi sikhayela ama-interest rate sefika kubo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lanilana kodwa kusaselowa uTrump wawukhanya ukuthi hayi ama-interest rate hayi kubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitshe ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented